Soku izika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Lamukela ngenjabulo ku Studio 7 ngomvulo mhla ka 15 kuLwezi 2021 ngusithandekile Mhlanga endabeni zethu lamhlanje.
Imbali ika Simon Khayamoyo imbali engani inde kodwa ifitshane umuyi jahathe isikhalanga wayezelwe ngo 1945 kusitsho ukuthi khona ngo 1965 ngesikhathi se UDI wayeleminyaka engu 20 yikho lapho ke isikhathi okwahlupha ibandla likaZamo elalimbene la sithi ngesithiwa youth wing.
Wayeyisikhulumeli sebandla lezanu PF umnumzana Simon Khayamoyo obhubhe izolo uphiwa inhlonipho yeqhawe lesizwe e-national hero.
Akula lutho solutholakele oluphathelene le-democracy abantu abayikhalelayo ukuhlonitshwa kwamalungelo abantu le-constitution lokho kuqhubeka kudilika njengalokho umgabe wayesesihlalweni. Namhlanje nxa abantu bebuyele emuva yebo kambe kwaba kuhle ukuthi umgaba ahambe kodwa owangenayo kala mehluko lomgabe.
Iningi likhala ngokuthi akula nguquko embusweni okhona ngesikhathi elizwe linanza iminyaka emini ibutho lahluthunela intambo zombuso owayengumongameli umnumzana Robert Mugabe ngoLwezi ku-2017. Abogatsha lwezempilakahle babika ukuba sebeyizigidi phose ezintathu lengxenye asebehlatshwe ijekiseni yokuzivikela ku-COVID-19. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Wayeyisikhulumeli sebandla lezanu PF umnumzana Simon Khayamoyo obhubhe izolo ngemva kokukhulelwa umkhuhlane wemvukuzane uphiwe inhlonipho yeqhawe lesizwe e-national hero. Umlondolozi Ndlovu sethulela lolu daba ngoceleyo.
Amazini akhe sethula lesi saziso senhlonipho yeqhawe lesizwe embuthaneni wesililo osemzini kamuyi e-USide koBulawayo unobhala obona ngokuqondisa komsebenzi webandla kuzanu PF umnumzana Obed Mpofu. Uthe ibandla lelizwe jikelele lilahlekelwe kakhulu. Ingcitshi ezicubungulayo ezombusazwe zithi Khayamoyo ngomunye wabantu abalwela inkululeko yelizwe okumele ahlonitshwe. Ingcitshi kumbali yezaphu umnumzana Thembisani Ntungagwa uthi umoya liqhawe langempela.
Imbali ika Simon Khayamoyo imbali engani inde kodwa ifitshane umuyi jahathe esikhalangeni. Undoda lo wayezelwe ngo 1945 kusitsho ukuthi khona ngo 1965 ngesikhathi se UDI wayeleminyaka engu 20 yikho lapho ke isikhathi okwahlupha ibandla likaZapa elalimbene la sithi ngesikhiwa youth wing elahlupha kakhulu kwachayanwa. USK ngathi ngikhuluma laye ngwenye interview wathi kimi yena wakulomdala kuZapa wethu nguWilliam Sarurwa wayesithi na kule Book of Life monga palwanga embalini le wawuchaywa ngaleso sikhathi kuyikho isikhathi njalo esadlula ngama 70s kwaba le African National Council kodwa ngesikhathi ama leaders ephumejele
unobhala jikelele webandla lezaphu umnumzana Mthulisana na uthi badane kakhulu ngokuphupha kukaMoyo.
Silusizi bakithi ngokuzwa ukuthi uSimon Khayamoyo kasekho. Thina silibandla likaZapho okokuqala sithanda ukucacisa ukuthi kasisela lunga lethu elililunga likaZapho elikuzano. So hayi thina kasifelwanga sibili ngoba hayi ubaba uMoyo sake sasebenza laye yena wasesala kuzano. Siyazwelana kakhulu lemuli yakhe, inkosikazi wakhe labantwana abalahlekelwe ngubaba. Thina njengoZapho ubaba uMoyo sake sasebenza laye engumsizi kababa uJoshua Nkomo.
Umnumzana Patron Kieta kuChwekhaya owasebenza noMoyo uchasise ngembali yakhe esithi wasiza ilizwe.
USimon Khaya ujahale Plumtree ubuhlungu ukuthi selisijile ngindoda simanzi kakhulu sokusela seZambia khonale sasazofika lapha ekhaya noma nje ukufa isiyonto yabantu abangayijabulela umuntu ngumuntu imuli yakomoya osifisa ukuthi abana nje yathola nje ukuthi be lokuphumula ibona ukuthi ukufa kwamoya hhayi ayisibobodwa abalahlekeleyo sonke silahlekele yokungabe kuhle nje ukuthi abana umoya uthe lala walala esezandleni zakhe ibe ekhaya wazilalele kuzapho
kodwa umnumzana Isaac Mabuya usole umoyo ethi ngomunye wabantu ababulala ilizwe ngendlela ababusa ngayo
intando kaNkulunkulu kodwa kasikhohlwa wayekwenza esisemhlabeni ikakhulu ngesikhathi izaphu ivuselelwa ngubabudabengwa labanye yena wama phezulu wathi khona nxa kula bantu bafuna ukuvuselela izaphu kabahambe bayengcwabeni kankoma bangahluphani lathi kubuhlungu lokunxa sikucabanga kodwa hhayi njengomuntu walweli lizwe njengabanye siyakwazi ukuthi enxewa esephanjaniswa yikudla owasekusetafuleni yakhe
umoyo wayelilunga ledale laphezulu lezanupf njalo waphunyela ekudonselaneni kokudlephelana kubangwa izikhundla kaningi okwakusenzakala kubandla leli wake waba ngumgcinisihlalo webandla leli ngemva kokukhitshwa kwengumongameli umnumzana Robert Mugabe wetheswa umlandu wokusekela owayengumsekeli kamongameli ngaleso sikhathi unkosikazi Joyce Mujuru kusukela ngo-2007 kusiya ku-2011 umoyo wayengummeli weZimbabwe kweli South Africa wake waba ngumphathintambo wezokukhulumisana ngomfumfu 2017 ngemva kokuthatha isikhundla lesi kumnumzana Christy Mushowe ukuthe ngemva kokhetho luka-2018 wanikezwa umsebenzi wokuba asebenze emahofisini ebandla elibusayo awezanupf ube engummeli weMathebeleni South edale lesenethi ngomnyaka ka-2017 umoyo nguye wabhala incwadi yokuxotshwa kukamongameli Emmerson Mnangagwa njengomsekeli kamongameli Mugabe umoyo waqala ezombusazwe ephansi kwebandla lezaphu ngomnyaka ka-1968 wayafundela ezebutho elizweni leRussia laseCuba ube engomunye wabakubandla lezanupf abakuluhlu lokufakela izijezo zomnotho ngelemelika umoyo obhubhele esibhedlela seMatadei koBulawayo lapho akade ethwalele khona ube seleminyaka engamachuma isikhombisa lasithupha 76 eyokuzalwa ngimele isithu 7 ngiseHarare ngimlondolozi Ndlovu
Ugatsha lwezempila kahle luthi sebeyizigidi phose ezintathu lengxenye 3.4 million asebehlatshwe ijekiseni yokuzivikela ku-COVID-19 okulinani eligoqela izigidi ezedlula ezimbili lengxenye 2.6 million zabahlatshwe amajekiseni omabili i-first le-second dose babikwa bezinkulungwane ezedlula kancane ikhulu 133.4,000 asebahlaselwa i-coronavirus lokhe yaqhamukayo elizweni nyakenye okulinani eligoqela abasindayo abazinkulungwane ezedlula ezilikhulu i-128.2,000 kwafa abazinkulungwane phose ezinhlanu i-4.6,000. Mhlaka 15 kuLwezi ngomnyaka ka-2017, ibutho leZimbabwe lalilokhe lizama ukususawe ngumongameli umnumzana Robert Mugabe esikhundleni kulandela umbiko owethulwa emsakazweni oweZimbabwe Broadcasting Corporation mhlaka 14 owawuveza ukuba usezandleni zebutho. Lanxa ibutho lenelisa ukumsusa esikhundleni kunsukwana ezilandelayo, kulabanye abathi akula nguquko ekhanyayo kusukela ngesikhathi leso. UGibbs Dube usethulela lolu daba ngogcweleyo.
Ngosuku lolu ngomnyaka ka-2017, ibutho laselingenile emgwaqweni eHarare njalo selibike ukuba uMugabe lemoli yakhe babephethwe kahle. Umoyo wabika emsakazweni weZBC ukuba babefuna ukubopha owakuthiwa izidlova ezazigombolozele uMugabe.
We are only targeting criminals around him who are committing crimes that are causing social and economic suffering in the country in order to bring them to justice. As soon as we have accomplished our mission, we expect that the situation will return to normalcy.
Umoyo ozolomnyaka wabhubha wathi ibutho lalingahluthuni intambo zombuso kodwa lalizama ukulungisa okuhluphayo eZimbabwe okuqela ukubhidlika komnotho. Kunsukwana ezilandelayo umgabe wethula umbiko esithi ngayindawo loba nje wayesegonjolozelwe ngamasosha. Umgabe watshela intatheli izindaba ezisuswe esikhundleni ukuba kwakungekho emthethweni okwenziwa libutho.
We must undo this disgrace. We don't deserve it. We don't deserve it.
Abanye abakubandla leZANU-PF babekhalela ukuba umgabe asuswe esikhundleni. Omunye wabo umnumzana Joseph Chuma.
Umbuso wezwe lethu leZimbabwe wesibili esibiza sithi the Second Republic, the New Dispensation, ukhokhelwa ngubaba uMnangagwa, ubuyele inguquko enkulu sibili kulalokhu bekusenzakala ngesikhathi kusabusa umongameli ubaba uR.H. Mugabe.
Uchuma uthi kuningi osokwenziwe owamanje nguhulumende kaMnangagwa kulandela ukususwa kukaMgabe esikhundleni.
Sibonile lo mbuso omutsha uzama ukuvula iminyango, uzama ukuvula amasango, ubala kukhulunyiswane labantu njalo kukhulunyelwane imlotho lalabo obesesixabane labo okunjengamazwe anjengabo-Britain o-America lamanye nje amazwe anjalo. Okunye futhi esikubonile esikunanzelelayo okwenzakalayo yikwakhiwa kwezinto imigwaqo kumbe amadamu okwenziwa ngumbuso nalowo ongenileyo. Sibonile amadamu amaningi akhiwe kugoqela nale eGwayishangane.
Kodwa abanye abantu bathi uMgabe wasuswa esikhundleni ngesikhathi kulamacele atshiyeneyo ayelwisana kubandla leZANU-PF. Umnumzana Ntokozo Msipha okunhlanganiso yeTyson wabantu uthi kunengi kwakusenzakala kubandla leli.
Asesizibuza khona nesesikubona ukuthi hayi izigangi yizo ezasuka zasala zigombolozele isikhundla sobumongameli. Izigangi zisasala zibambile izwe. Izikliwe ezathi zibona zibona ukuthi amabutho akithi asevakatshele umongameli zagijima phambili zona. Zathatha izikhundla, zathatha ubumongameli, zathatha amandla elizwe, zabulala elizwe laba engelikho khona namhlanje. Yikho thina mase sikhuluma namhlanje sithi umhlangano wabantu, umhlangano weZANU-PF awubuyele ebantwini. Umhlangano wathunjwa ngaizikliwi ngo-2017 awubuyele ebantwini ulungisise elizwe likholiswe ngumuntu wonke. Unjwathi wonke jikelele akholise ilizwe elingelakhe eliyiZimbabwe.
Lokhu kusekelwa ngumnumzana Nhlanhla Ncube, omunye wababumba inhlanganiso ezimeleyo e-Freedom Alliance.
Sibona indlela ekumbi ingqubo ekaMgabe iqhubeka. Sibona nje kuzana utshintsho olukhona yikuthi kade nguwindi sesiba nguye u-conductor omunye uba ngu-driver. Sibona ke ukhetho lokhe kulokungavumelani ngokhetho okuthiwa i-disputed elections. Sibona ke ubudlwangudlwangu kwezombusazwe kuyaqhubeka. August 2018 kubulawa abantu ngokhetho, January 2019 kubulawa abantu. Ukhetho siyakwazi ukuthi vele lokhe lusezandleni zebutho. Sibona izikhumbuzo ezegugura wundi, amatshe lawo ezikhumbuzo ayadilizwa. Siyabona futhi umbuso wezabelo awufakwa osemthethweni we-devolution.
Ibutho lenelisa ukususa uMgabe esikhundleni mhlaka 17 Lwezi ngomnyaka ka-2017 loba nje wayefuna ukunamathela esikhundleni. Ngimele iStudio 7 ngiseMaryland ngingoGibbs Dube.
Kusenjalo ingcwethi ezicubungula izombusazwe zithi ukuqhubeka kokonakala komumo womnotho welizwe lokwephulwa kwamalungelo oluntu yikho okutshengisa ukuthi akula nguquko phansi kombuso kamongameli Emmerson Mnangagwa. Ubathabile Masuku sethulela lolu daba ngogcweleyo.
Ingcwethi ezicubungula ezombusazwe kanye lamabandla ezombusazwe baveze imbono etshiyeneyo ukuhluthunwa kwentambo zombuso libutho ngomnyaka ka-2017 bezinikeza kumongameli Mnangagwa. umnumzana efothi ncube eyinye yalezi ngcwethi uthi uZulu kayakutholanga lokhu ayekukhangelele ngokususwa kukamuyi owayengumongameli umnumzana Robert Mugabe.
Akula lutho solutholakele oluphathelene le democracy abantu abayikhalelayo ukuhlonitshwa kwamalungelo abantu le constitution le ntuthuko imisebenzi lokuthi umnotho ume ngendlela efaneleyo. Lokho kuqhubeka kudilika njengalokhu umgabe wayesesihlalweni. Ngakho ke laba babekhangelela ukuthi kungaba lenguquko kulalokho kwakuphilwa ngaphansi kwamgabe bakhathazeke kakhulu ngokuba kabakuzuzanga lokho. Namhlanje nxa abantu bebuyele emuva yebo kambe kwaba kuhle ukuthi umgabe ahambe kodwa owangenayo kala mehluko nomgabe.
Okhokhela ibandla lezombusazwe eliphikisayo elemthwakazi Republic Party umnumzana Mqondisi Moyo laye uthi akula nguquko eyaba khona ngo-2017.
Thina njengemthwakazi Republic Party samangala ukuthi kambe shiwa ukuyaphuma inje enkulu kungene encane abantu bejabule becelebrate. Thina esakutshoyo lanamhla esisakutsho ukuthi iZANU PF is a system whereby ngaze kube ngumntwana ozela izolo as long as kuZANU PF uphuma kwaMgabe lokungena kwaEmerson Mnangagwa bonke kithi ngamagugura undist abantu ababulala abantu bakithi bengelacala.
Umgcini sihlalo weMDC Alliance Nkosikazi Thabita Khumalo uthi injabulo ababeyikhangelele yaphelela emaphutsheni.
Ukuthi abesakwenzayo kwakulungile ngoba ngokuqala ukuthi sibone inkokheli ikhitshwa ngokusemthethweni ngendlela esasitshele ngayo. Kodwa ubuhle ukuthi ukubona kanye kubona kabili.
Umnumzana Dumisani Nkomo oyingcwethi ecubungula ezombusazwe uthi uZulu angeke aphatheke ekuncediseni umbuso wombhobho nxa kungaphinda kwenzeke.
Nxa sikhangela indlela ezomkonomo eziyiyo lokhe kufanana leza ngamalungelo njalo lokhe kuqhubeka kunyathezwa amalungelo oluntu. So akula nguquko enkulu. Amboni ukubana xa kungenzakala futhi ukubana uZulu engakusekela ngendlela akusekela ngayo ngo-2017.
Kodwa umnumzana Believe Gawule olilunga leZANU PF uthi inguquko eyaba khona kunkokheli yeZANU PF yaguqula isimo emhlubulweni weMathebeleleni.
Ngemva osokule minyaka emine kwatshintsha ubukhokheli elizweni leZimbabwe. Engikunanzelelayo ukuthi umbuso lo ulethe ukukhululeka kwabantu esibone khona kusiba lokhetho olukhululekile abantu bekhankasa kulokuthula. Kube sokusithi lakathesi futhi esinanzelela ukuthi izinto ezi zingenzakali ikakhulu eMandebele. Kodwa sibona ama-projects anjabo kwaisha ngani lamanye ama-projects anjalo lemigwaqo lamaborder ngabo obhayibhile border post eyinhle ntuthuko eningi kakhulu amadamu.
NgoLwezi ngomnyaka ka-2017 ibutho lahluthuna intambo zombuso bekhipha umuyi umongameli Mugabe wayesebuse iminyaka phose efike amachumi amane yi-37 years kwangena umongameli Mnangagwa. Laloba kunjalo inhlanganiso ezilwela amalungelo oluntu amabandla aphikisayo abamazwe athuthukileyo nabanye bathi eleZimbabwe selibhidlizwe inkohlakalo ebhahileyo kanye nokungahlonitshwa kwamalungelo oluntu. Ukodwa abeZANU PF besimangelwe ukuthi ibhidliswe yizijeziso zenotho ezabekelwa ilizwe ngamazwe angentshonalanga. Ngimele iStudio 7 ngoBulawayo ngingubathabile Masuku.
Ku-Live Talk namhla sikhangela imbali yempilo kamnumzana Simon Khaya Moyo obeyisikhulumeli sebandla leZANU PF obhubhe izolo ngemva kokukhulelwa ngumkhuhlane wemvukuzane kanye lokunanzwa kweminyaka emine umnumzana Robert Mugabe wahluthunelwa intambo zombuso ngabebutho. Sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane.
Isigodlo sikamongameli Joe Biden wele Melika sitshele intatheli zindaba ukubana akasikhangeleli okuningi emhlanganweni phakathi kwakhe lo mongameli Xi Jinping wele China. Isikhulumeli esewhite house uJen Psaki uthi lo mhlangano yimizamo nje yokubona lapho amazwe amabili angasebenzelana ndawonye laloba nje engelabudlelwano obuhle. Ele Melika lele Japan asevumelene ukusungula inkulumo ezijonge ukulungisisa ingxabano esiqhamuke emsebenzini wokuthengwa nokuthengiswa kwensimbi zakwele Japan emhlanganweni osungulwe lamhlanje eTokyo. AbeJapan bathi bakhathazekile ngemithelo ekhuphukileyo eyafakwa ngesikhathi sombuso kamongameli Donald Trump.
Ingcwethi kwezempilakahle zithi ukusabalaliswa kolwazi nge-COVID-19 lokusebenza ndawonye kwabantu lohulumende kuqakathekile kumkhankaso wokukhuthaza abantu ukuba bengavi madolonzima ukuhlatshwa ijekiseni yokuzivikela. UMark Peter Ntambe usethulela lolu daba ngokuceleyo.
Ngokunzima ukubhekana lozulu elwisana lokuziphandela, abaningi abasenelisi ukuthola sona isikhathi nje sokuphatheka kwinhlelo zokuqinisa umzimba ezama-exercises osokusengezelelwa langokudula osokusenza indawo zama-gym. Umnumzana Tawanda Mandlobe oyingcwethi kwezokwelula amathambo u-physiotherapist uthi uzulu engajiyi ngaphandle ukuqinisa umzimba.
It is very important that people have whereby they do a certain routine of
kakhathekile kakhulu ukuthi uzulu abe lomkhuba ukuzilolonga lokuqinisa umzimba loba endlini nje ngendlela elula eyama stretch lama exercise.
Uzulu ukhuthazwa ukuthatha imizuzu engaba ngamathumi amathathu 30 minutes njengelanga esenza ama exercises njalo ehlisa isikhathi sokuphonga uhlala lize liyotshona okuthiwa yi-sedentary lifestyle. Osakhulayo uPrytroni wawenhlanganiso ye-platform of life skills and transformation education in Africa uthi kuyadanisa ukubona abasakhulayo asebenza labo bengazihluphi ngalolu daba.
Most young people, particularly the group that we work with in and around Chitunga, is adolescents who are
sibona ukuthi abakhulayo abaningi phakathi kwe-13 years kusiya ku-24 years esisebenzelana labo abazihluphi ngalokho abayabe sebelenkinga kumpilakahle kugoqela ukuzimuka yibo obona sebedinga indlela zokwenza ama-exercise.
Uthi labo bakhuthaza abatsha kanje ukuba bengasaleli ngoba bekusasa yelizwe ethi ukulolonga umzimba kuyaphathisa la kuzikhathi zesifo se-COVID-19 kanje njalo kuphathisa ukwehlisa ukungahlaliseki engqondweni osokuphazamisa abasakhulayo ethi umuntu wonke kayenze ama-exercises kulokuthi ngabantu bezemidlalo kuphela kumbe labana-ke abalemali bodwa. Umnumzana Jordan Edaita Wamasa oyingcwethi kwezokulolonga umzimba esenza i-fitness training ngobulawayo uthi ngenxa yokuqhamuka kobhubhane lwe-COVID-19 elizweni ubona inani labantu asabe zihlupha ke ngokuqinisa umzimba lisengezelela kuleli dolofa.
People now, I noticed people are now serious about fitness lifestyle for this moment of pandemic. Coronavirus, people are not serious, they're not taking it serious.
Ngibona abantu sebephaphama kulandela ubhubhane lwe-COVID-19 kula kudala. Siyabona sibili abantu ngisho lasemigwaqweni begijima besenza ama-exercise abo okuyinto ecakathekileyo kakhulu.
Uthi abaningi asebebuya kumajimu abo bakhetha abakufunayo, abanye njalo behlanganisa okufana le-cardiovascular, i-weightlifting, aerobics lokunye. Utafazo uthi njengama-physiotherapist babona abantu maphandleni bengcono ngoba bephatha imisebenzi ethile esuka ibancede ukuqinisa umzimba noma nje kwezinye izikhathi ingabachiya sebenenhlungu zomzimba kulalabo abasemadolobheni abasuka kebezihlalele.
Now then we, that's when we have problems now with fitness issues because the body is
kulabo lapho esiba loduko ngoba umzimba uphumule nje. So ukusebenza kuhle kwamaphaphu lenhliziyo lemithambo nje kuyabe sokuphansi ngoba umzimba ungaboni isidingo sokwengezelela amandla i-energy.
Ingcitshi zezempilakahle zithi ukulolonga umzimba kwenza umuntu ahlaliseke engqondweni, abe lempilakahle engcono, aphinde abe ngohlisa ke amathuba okuhlaselwa yizifo ezifana le-type 2 diabetes, imvumuzane lesifo senhliziyo, kusenza ukuba umzimba ungazimuki ukwedlulisa amalawulo, kusehlisa njalo lomkhuhlane we-high blood pressure ngaphezu kokuqinisa amathambo lemithambo, kusenza uzizwe ukahle nje ulamandla. Kulabana ke abaqhuba ukuzilolonga bebodwa emakhaya bakhuthazwa ukuba benze lokhu ngemva kokubona odokotela kumbe ama physiotherapist kumbe abantu abafundela ke lomsebenzi ukuba bephathiseke. Ngimele iStudio 7 eHarare, nginguMark Peter Ntambe.
Wezemidlalo liphutshele semsileni wengalane emiklomelo iqembu lama-Warriors kumkhankaso wokudinga amaqembu aza kuyadlala kwimidlalo yezizwe zomhlaba eQatar 2020 FIFA World Cup. Intathe izindaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanji usipha lolu daba ndawonye lezinye.
Iqembu lama-Warriors libe ngutshikilobhanqa 1-1 leqembu le-Ethiopia emdlalweni walo wokugcina kusibaya sika-Group G ngensonto esigodlweni iHarare. Le mpumela itsho ukuba uphethe isikhundla sikamqeqetshi uNomi Mabheza uthole umklomelo owodwa kumidlalo emine yona ebingamupha imiklomelo eli-12 ngesikhathi sokusobala ukuba iqembu leZimbabwe seliphelelwe ngumphako kulumkhankaso. UMabheza uthe yena usebumba iqembu eliza kuyamela ilizwe umncintiswano wokudinga intshantshi zezwekazi lase-Afrika ozadlalwa ekuqaleni komnyaka ozayo, kodwa ngensonto uthe yena akakwa
It's unfortunate.
Nyeshwa elikhulu isivumelwano sami somsebenzi besingesemdlalo emine, yikho anyikho esimene sokuba ngakhuluma ngekusasa yeqembu kanye lamalungiselelo alo kusiya phambili.
Izwekazi lase-Afrika lizamelwa ngamaqembu amahlanu kwimidlalo yezwe zomhlaba, njalo amaqembu asefinyelele kusigaba sokugcina esokudinga lawo maqembu ngabalisa ele-Democratic Republic of Congo, ele-Egypt, ele-Ghana, ele-Mali, ele-Morocco kanye lele-Senegal. Amanye amane azakwazakala ngemva kwemidlalo ezadlalwa ngomvulelwano lwesibili. Sikhangele umdlalo we-rugby. Iqembu labesilisa elimela ilizwe emdlalweni we-rugby elaziwa ngegama elithi Sables lifinyelele kufinali yomncintiswano we-Stellenbosch Quadrangular Challenge Series ngemva kokunqoba elikwenzele Brazil nge-24-22 ngensonto. Umqeqeshi weqembu le-Sables uBrandon Dawson uthi kuyathokozisa ukunqoba iqembu elihlezi phezu kwabo kuluhlu lwamaqembu adlala umdlalo we-rugby emhlabeni jikelele.
Ukunqoba iqembu elihlezi endaweni yamashumi amabili nesithupha kuhle, kodwa osekumele kwenzakale ukuba sinqobe amanye njalo amaqembu angaphezu kwethu. Ngijabule kakhulu njalo sekungiphuzele ukuba sikufike impelaviki singqilane leqembu le-Namibia.
Iqembu le-Sables lisendaweni yamashumi amathathu lanhlanu kuluhlu lwamazwe adlala umdlalo we-rugby, njalo lizadibana lele-Namibia ngomgqibelo mhla zingamashumi amabili kuLwezi kufinal. Iqembu le-Namibia lifinyelele kufinal ngemva kokuba libhaqabulele Kenya nge-60-24 ngensonto. Sikhangele umdlalo kakhilikithi. Iqembu labesifazane elimela ilizwe leZimbabwe emdlalweni kakhilikithi linqotshwe ngamawikethi ayisikhombisa ngelaseBangladesh emdlalweni wesithathu, njalo ngokugcina ohlobo lwe-One Day International kumncintiswano okusenkundleni ye-Queen Sports Club koBulawayo. Impumela namhlanje itsho ukuba iqembu leZimbabwe linqotshwe nge-3 kanyange leBangladesh, njengoba emdlalweni wesibili linqotshwe ngamawikethi ayi-9-1, kwathi kwakuqala linqotshwe ngamawikethi ayi-9-2. Ngimele iStudio 7 koBulawayo, nginguJoseph Njanji.
Singakehlukani ke sikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela. Owayeyisikhulumeli sebandla leZANU-PF umnumzana Simon Khayamoyo obhobhe izolo uphiwe inhlonipho yeqhawe lesizwe ye-National Hero. Iningi likhala ngokuthi akulanguquko embusweni okhona ngesikhathi ilizwe linanza iminyaka emini ibutho lahluthunela intambo zombuso owayengumongameli umnumzana Robert Mugabe ngoLwezi ku-2017. Abogatsha lwezempilakahle bathi sebeyizigidi phose ezintathu lengxenye 3.4 million asebehlatshwe ijekiseni yokuzivikela ku-COVID-19. Silugqiba lapha uhlelo lwethu lanamhlanje. Olivalelisayo ngusithandekile Mhlanga, ngikhonapha eWashington DC.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.